Besikhangele lo mzamo wehulumende oliphutha okuzama ukuphendukisa iZimbabwe dollar through i-backdoor ngokuprinta thina esiwabiza sithi ngama-bond bearers checks. Ukuprintwa kwemali kufuze kuhambelane lomumo othize wezomkhono. And kasisiboni isizathu sokuthi uhulumende athi uyafaka ama-bond e-coins engatshelanga abantu ukuthi sehlulekile ukuba lama-dollar emelika aneleyo, njalo asicasisele ukuthi acasisele abantu ukuthi ama-dollar emelika ayengaphi njengabe esehla ngomnyaka ngomnyaka. Sibone ngani uhulumende kufuze aphumele egcekeni ukuthi ukugijimisa umkhonomo waleli lizwe sokumehlule esebenzisa i-multi-currency approach, lokho esithi yizimali zamazwe achiyeneyo.
Yena usibalukhulu webhanga le-RBZ uthi yena isinqumo lesi sokusebenzisa ama-bond notes ayisiso sinqumo esiphathelane lezombusazwe.
Ungabuyela emuva a few years, emva kobo 2008-2009, iqiniso kazange liphume kulo wayengugovernor we-Reserve Bank ngaleso sikhathi, ngoba amatomu ayedonswa ngemuva kwakhe yena engusomlomo kahulumende. Yikho asilaso isizathu sokuthemba imbiko esiyibona ikhulunywa ngusomlomo kahulumende. It's not a problem of cash, it's a problem ye-economy le esifesane la.
Isinqumo elisithetheyo yisiphi?
Sithethe izinqumo. And izinqumo lezo abantu beZimbabwe bazazibona sesenzakala. Singeke sivele siyikhulumele emasekeni.
Lona uhlupho lokusilela kwemali solunjani elizweni?
Ke ngaphuma koBulawayo ngisiye ekhaya okuyi-138 kilometers away ngidrive imota. Inhlanhla kuyikuthi i-fuel bengilayo, kodwa ngiphume ngiphethe $4 esikhwameni sami. So ngikupha umbono lowo ukuthi ubone ukuthi ukukhuluma ngesimo semali esinzima